sefika phose amachumi amabili amalunga edayile ephalamende awebandla leMDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukaZulu okwenziwa ngenyanga kazibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa kodwa abanye lokhu bevalela amapholisa ephakathi komkhankwaso wokubagudula. Ibandla leMDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo njengoba ukutshengisela kwakugqoqwe inhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledayile Senate emela eBulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukubotshwa kwenkokheli zebandla leMDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana nalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Nje nxa udaba lonalo lukumakhosi abantu kuthiwa babotshiwe, kutsho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zona okokwenza, but okwakhathesa kulanto esingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Ostalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilelwa amalungelo oluntu kanye leziphatha amandla zebandla liphikisayo ele-MDC.
Into ebonakalayo uqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana ke lohlelo lwe-ZANU-PF yohulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwabamavoti ngomnyaka ka-2018 mhla ka-31 August. Yikho ubona ke bebophe ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje Honorable Charlton Wende, Honorable Joana Mombe, onguye omutsha osephalamende ubotshelwe indaba yokufuna-ke ukugiqa uhulumende ngendlela, ukukhipha uhulumende esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni okuthiwa yi-treason.
Kunjalo nje unkosazana Mamombe oleminyaka yokuzala engamashumi amabili lanhlanu onguye omncane kumalunga wonke awedayela ephalamende ubuyiselwe esitokisini wathiwa uzamiswa emthethandaba mhlaka-19 kuyona le nyanga ngemva kokuba uMantshi uRumbidzai Mgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe lecala. UMamombe wetheswa icala lokuthi wenza umhlangano lentatheli zindaba mhlaka-14 izibandlela eHarare ejojozela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuviki edluleyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azise ukuthi ubotshelwani, njalo amahola angama-40 lasishiyagalombili edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe bakuse kumthethandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le-Studio 7 igqwetha likaMamombe umnumzana uBay Shava uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethandaba mhlaka-19 Mbimbitho bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the fact that the my client was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukaMantshi ukuthi ukubopha lokuthunjwa kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange aziswe ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angama-40 lasitshiyagalombili wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano lwetatheli zindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka-19 Mbimbitho 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alihlanganiswe emakolishini athi eyelupane State University kanye le Great Zimbabwe emaswingo unobhala walihlanganiso umnumzana asifunye utshele istudio 7 ukuthi bonke ababotshiweyo babotshelwa ukuthi bachothoza ukwehluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikazulu.
NjengeZimbabwe National Students Union asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi siyazi sibekwazi icala lakhe ngelani. Njengalokho okwenzakala kuJoanna Mamombe, she's a former Zinasu Gender Secretary and Simalaye ngesikhathi lesi, ngoba siyakwazi sikala cala asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinaso amahlanu edolobheni lemaswingu ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obubangelwa yikungamanga kahle komnotho welizwe. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.